Umoyo uthi loba abantu eZimbabwe belelungelo lokutshengisela emgwaqweni, kwesinye isikhathi kulabanye abakhuthaza udlame. Ngakho ke uthi uhulumende usemise ukutshengisela obekufunwa libandla le-MDC emadolobheni esenzela ukuvikela abantu lamabhizimusi.
Protesting or demonstrating is a fundamental right which is enshrined in our constitution. And everybody has got the right to demonstrate. But you demonstrate within the confines of doing so without infringing on other people's rights.
Ukutshengisela kuyavunyelwa kusisekelo sombuso welizwe. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi atshengisele, kodwa kumele utshengisele ngendlela engasoze ikhahlameze abanye abantu. Kumele njalo utshengisele ulandela umthetho welizwe leZimbabwe.
So, what then happened in this case was that they applied to demonstrate. And their intention of demonstrating was, as stated to the civil authority, was primarily to cause a change in some level of government.
Okwenzakalayo ukuthi bacela ukuthi bathengisele emgwaqweni. Abakucelayo kwaveza ukuthi bafuna ukuguqula ezombusazwe okuyinto eyenziwa ngesikhathi sokhetho. Loba kunjalo kwakulilungelo labo. Kodwa ke uhulumende wananzelela ukuthi inhloso yabo yayingeyokuthi benze udlakela elizweni. Kunengi ababekhuluma ngakho njalo abanye babekhankasela ukuthi kube lodlakela.
It was going to particularly become violent because there'd been a lot of insinuations and campaigns of violence.
Umoyo utshele umsakazo we-Voice of America ukuthi kumele abantu babekezele ngesikhathi uhulumende ezama ukuguqula umnotho welizwe osugugudeke okumangalisayo. Uthi okwamanje uhulumende ulisana lokuguqula umnotho welizwe okungenza ukuthi abatsha labanye abantu elizweni leZimbabwe bathole imisebenzi. Umoyo uthi uhulumende ulohlelo lokuguqula umnotho olukhangelelwe ukuthi luzaletha izithelo ezifunakalayo phakathi kweminyaka emibili kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa.
We have got a transitional stabilization program which we are implementing. And it's 2 years. 1 year has already gone down the line. And we have got 1 year to go. And we are saying we should then, by then, be out of the doldrums.
Silohlelo lokuthuthukisa umnotho okumele silwenze phakathi kweminyaka emibili. Sesiqede umnyaka owodwa okwamanje. Sokusele owodwa njalo ukuthi siluphethe uhlelo lolu. Sibona engani singaqhuba kahle. Singaphuma kiso isimo lesi esibi kweZimbabwe.
And already we are starting to see signs of stabilization. We have now adopted an interbank market. We have now adopted a monocurrency system.
Sokulenguquko ekhona elizweni. Sokulomkambo ukutshintsha imali emabhanga. Sesinemali engeyethu esisebenzisa eZimbabwe njalo. Lomkambo ozenzileyo wemali osulenyanga ezimbili ubunjiwe.
And we have now have a stable exchange rate. Which has been stable for the past 2 months, at least since its introduction.
Umlangagwa usebhode amazwe amaningi edinga imali yokuvuselela umnotho weZimbabwe. Kukhanya engazani kuyasinda ukuvuselela umnotho ngoba lebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa nguJamisa lithi uMnangagwa labanye bakhe batshontsha ukhetho nyakenye. Ngakho-ke ububusa kwabo akukho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. Ngingu Kip Stube.